sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Julikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika edlula i-$91,980.
Umuntu ongathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe iyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ukugebengoba ebusuku xa sokulelanani sasilali selokhu icabanga.
Lamuhla sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhakuko Nyongolo Nkomo, sixoxa lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo.
Angikwazi-ke ukuthi inkosi sangaphile ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono kwasifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambili.
Umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi behiqize impahla eningi engafinyelelwa ngabanengi.
Siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto baproduce.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisungula amabhizimusi ekhaya okuzasiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona.
Ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika engamadola ayi 91,980 kanye leZimbabwe eyingxenye yesigidi i-514,840. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi abasolwa bebehamba ngemota yohlobo lweHonda Fit, njalo uthi bahlasele onogada ababili kade behambisa limali ebhanga eliseNewlands. Ngolwesithathu amapholisa eGwanda adubule abulala abesilisa abane ababikwa bekhombele owesifazane ngumbhobho bamtshontshela imota yakhe. Kodwa abanye bathile umbhobho bekuyisiphamaso nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ubugebengu elizweni ntungamili abusoze beke kuba khona, ngoba kulobugebengu obucatshileyo obenziwa nguhulumende esikuthi yi-corruption. I-corruption yiyo edala kumbe ezala ubugebengu obugcina busenza abantu kazana ababe besenza, ngoba labo badinga lokho okudingwa yilabo abakahulumende izisamanda zikahulumende ezenza lokho esikuthi yi-corruption. So ngesizathu sokuthi lapha eZimbabwe wonke umuntu ulambile, wonke umuntu usezasebenzisa indlela engaqondanga ukuthi aphile impilo eqondileyo, kodwa na into azizenzayo zingaqondanga. So okuqakathekileyo ukuthi fanele sikuzwise ukuthi ubugebengu abudalwa yikuthi abantu balendlala, ngoba ungakhumbula ngesikhathi sathiwa amafethari wonke asebenza, i-economy yasebenza, abantu abangenza ubugebengu bezitholakala besebenza beseswela isikhathi sokuthi bayekwenza ubugebengu. Ngenxa yokuthi abantwana abethu esibazalayo kathesi abaselamsebenzi, bagcina behlala baze bacine bebukela ama-TV bebona izinto ezenza ama-TV bese becabanga-ke ubugebengu bona labo ukuthi baphile-ke impilo engaqondanga. So ngaleso sizathu-ke uhulumende is responsible ngokwenzakalayo okobugebengu, ngoba okuqalise ubugebengu be-corruption yuye, ngoba i-corruption lobugebengu esithi thina i-fraud esithi thina yilabo abadivula abanye bethu kuyafanana konke. Okusalayo ukuthi omunye uyabe lo mbhobho, omunye uyasebenzisa iphepha, omunye uyasebenzisa ukugqila ngoba ele-authority esazayo kwazakala ukuthi isiphatha amandla sakahulumende sokonke ubugebengu. So ubugebengu esilabo ka-TFC mina ngizabufaka ngihle ngithi ukuthi abantu abada ubugebengu abenza ukuthi kube nezigebengu ezikhulu eziningi elizweni ngabantu abakuhulumende ngoba abakwenzayo through i-corruption ubugebengu.
Bungaqedwa njani lobo bugebengu pho baba Pepe?
Bungaqedwa ngokuthi uhulumende okhona odale lobo bugebengu abantu bakunanzelele ukuthi kona kufanele bakhiphe lobo bugebengu obenziwa nguhulumende obudale nguhulumende esilaye kathesi bese bevula ke imisebenzi ukwenzela ukuthi abantwana abanye abaphuma ezikolo bangaze bahlala bacabanga ubugebengu kodwa bahambe bayethola imisebenzi. Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe iyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ubugebengu ngoba ebusuku xa sokungenanani kasilali kulokhu icabanga ekhangela amamuvi wona ethi ngamamuvi abesesi mhlawumbe ngiyazosola ngiyathola imali.
Hello ke ngumnumzana Abet Nico Bebe usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lamhlanje sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo lebandla lezaphu silodaba lendodana yakhe uSimangilizwe Nkomo.
Sawubona mfoka Gandhi labalaleli be Studio 7. Inkulumo le eyokuthi uNkomo wathengisa ubaba uJoshua Nkomo wathengisa inkumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo, ngiyayiswela yangidanisa ikhanda injongo yento le ukuhoza uNkomo, ukuhoza uLobhengula, ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi bamangisi. Angiboni ukuthi busisa ngapi, angiboni ukuthi businceda ngani. Yebo amaphutha umuntu wenyama uyawenza, kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke lonke le sihoza abakhokheli bethu injongo yakho nayadinga ngiyiswele. Uzananzelela ukuthi uNkomo wayelwela iZimbabwe, wayengalweli Mathebele lento okuqala. Kunjalo ke osimithi bathe bebona ukuthi sebedlulwe izipra lezaphu, kwaba le mizamo ke ukuthi kudividwe abantu beAfrika. Bona abahlala bedivida iAfrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani kube iZimbabwe ebambene abantu behlale bedivided. Ayisikho ukuthi ngomgaba wawucreatayo lokhu, siyakwazi ukuthi ngama-westerners acreate divide and rule. So ke kakuvumanga uNkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebe divided, ngoba kwakule sivumelwano ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika. Angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono njengoba sifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu, hatshi ukuthi sibe lokhu ngani siyaxabana sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu. Asenzeni ngcono, ngatsho sibabone lamaphutha. So ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu. Sizikhulule ebunzimeni, into yokhona nasi ubunzima silukhangele sonke. Asingathi singehlulwa yibunzima bese beloko sithi abadala basilahlisa, abadala basidengisa. Awusizindawo, awusincedi ngalutho lokhu, akusetshenzwe kuyo phambili, akusetshenzwe kuyo phambili. Yikho engakutho kuphela kanti akuloku ndingingakukhuluma.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa uNkomo?
Kande imbali kababa uJoshua Mkhabuko Nkomo iqhawe lamaqhawe inhle kakhulu, ibanzi, iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela, ilokhu izirenewa. Okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana kulama debate, kulama criticisms, kulani. Ngikhuluma nje khathesi ngiqeda kulalela enye ispace ku Twitter lapha umzala Tom, hayi ibekiwe, iyabekwa, kuyaphikiswana. Imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi, isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside. Yikho ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo, iyazihambela yodwa ifresh. Kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe, imisebenzi yakhe icitshe, kusenziwa lokho ikakhulu yizano, kodwa hayi kwehlule abantu ngokuphela. Labo bona abathi abachothozayo uNkomo babasela umlilo, babasela igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla. Okungangokuthi ngike ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye leya 100 years kumbe more bemilenium kuloko kusakhulunywa ngebizo likaNkomo. Imisebenzi yakhe ivumbulula amadebate, ivumbulula sokubhalwa amabhuku amaningi ngayo uNkomo, kwenziwa ama-commemoration, kwenziwa ama-lecture ngoNkomo, hhayi kunzima. Kuhle ke lokho. Njengoba ngisho ukuthi bendalele i-space kulo muntu othe asi let's pick up ama pieces kaNkomo lapha chekona and do something about it. Liba leqhakathekileyo lelo, liba leqinileyo. Singabi lokho sikhuluma kuphela. Kasenzeni something, pick up the pieces zikaNkomo lapha chiya khona. Thina ke ezaphini, ezaphini ikosi sithi izaphu is finishing the unfinished business. Siqedisa imisebenzi kaNkomo engaphelelanga. Siyayibonga imisebenzi kaNkomo, kayicithi iyakhula yaphambili. Akula gandi okunye engakungezelela mina ngembali kaNkomo, ngemisebenzi kaNkomo. Iyazikhulumela yodwa. Iyazikhulumela ukuthabisayo kakhulu baba. Hayi, siyambonga umqabuko, siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba bengasebenzisa imfundiso yakhe, besebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi, ngoba kukhanya kwakungaba isizwe sihle kakhulu. Nxa ngabe uNkomo wangena ngo-1980, akula umuntu okuphikisayo lokho. Kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha lalapha la. Well, imbono yabatsha, imbono yabantu abakhululwa uNkomo asebele ndlela yokuthi criticize, bem analyze, okusho ukuthi hayi kulungile, kulungile esizweni, kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kaNkomo ukuya phambili. Ngiyabonga kanti.
Hayi, lathi siyabonga eNkomo. Lo ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kaMuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi bahiqize impahla enengi engafinyelelwa ngabanengi. Kungqoqo ayiqhube le Studio 7, unkosikazi Nyoni uthe ubhodabhode edolobheni lakobulawayo izolo lapho ahlangane lababhaka isinkwa abalokhe besithengisa ngamasenti angamachumi ayisithupha kusiya kwangamachumi ayisithiyagalombili.
Bengithuwa amabheka labanye abamanufekthayo kobulawayo ama-basic commodities, ama-SME. Uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle, abathengisa isinkwa ngama-60-something cents, abanye ngama-82 cents US dollars. Kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sekumele ukuthi sibasapote, sibanike iflower, sibanike konke ukuthi baproduce in bulk, bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance le-committee eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa. Njalo mhlaka 13 silabo mama women in productive, siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo, izinto esingazifaka emashelfini. Sisebenza labe PRAS, labe Standard Association ukuthi izinto abazenzayo zifakwe ama-barcode, zifakwe emashelfini. So thina njengeministry ye-Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises, siyalunanzelela udubo olukhona. Kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi babenze izinto, baproduce in bulk, basapote labo abaku-productive. Sicela-ke laba abakhweza intengo ukuthi bakithi asizelane nini, sisebenze nini ndawonye. Siyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo, ikakhulu phakathi kweRussia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela, nokunye abasaplakho nokunjengeflower nakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukhwela. So hayi siphezu kwakho silo siyabazwela mama, but asibazweli ngomlomo kuphela, sibazwela la ngezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama stakeholders abangekho kukhulumendlu ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafunani?
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha kade sikhona, kade silama associations ama SMEs, kade silabo mama abamele omama bakumabhizinisi, silabo baba abamele ama vendors, labamele ama informal sector in every way, kade sile reserve bank njalo le labafandayo abanjenge Smedco, abanjenge Women's Bank. Yes, siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengaminisitri siyaxoxisana, and mhlaka 21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa la ma-local authorities ukuthi sikuhanywe lokhu, sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.
Alo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi amancane, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisebenzela ukuvula amabhizimusi ekhaya okusiza uzulu ezigabeni lapho ezidabuka khona. Limisebenzi iqoqela eyokwakha, ezempilakahle leminye. Okunengi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda ekwaBulawayo.
Iningi lasebediniwe ngokusebenzela intuthuko yamanye amazwe lithi ikusasa likhaya abadabuka kulo, yikho nje sebelungiselela ukuyasungula amabhizinisi khonale. Unkosazana Sithandazile Nkomo uhlala eManchester kule Britane, yena-ke uphatheka kakhulu ekutshani izitina zokwakha kobulayo njalo usenesikhathi esenza lumsebenzi.
Mina ngaqala 2016 ngithole lowo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Afrika. Umtshina ongasebenzisa amagetsi, umtshina owenza yokukwakha okuthiyeneyo.
Ngaphandle kokutshaya izitina zokwakha uMankomo sowavula inhlanganiso encedisa abesifazana labantwana abaphuma emunini eswelayo ukuthi benze imisebenzi yezandla esiqintini setsholotsho lenyama yendlovu, e-Empower Women and Children Organization.
Sizame ukuthi sibise imitshina, sizame lokuthi imitshina le incedise yokuthunga imitshina, eni mitshina njengayenza abantu esisebenzela abantwana. So manje silama sewing machines, lama computer, siphe lakho lama bible, lama wheelchair, lakho konke nje okungancancedisa ukudla. So manje sizama ukuthi sisebenze ukuthi sibe lebhola, ukuthi sizilimele okwethu.
Unkosazana Queen Sowa wahlala edolobheni le-London eBrithani okweminyaka. Okwamanje usevule ikampani yokuthi abagulayo abangamalunga ayo belatshwe kungela mbadalo ngoba babe bebhadala imadlana kukampani yakhe yeRugare Hlalani Kahle Medical Aid ukuze ibancedise nxa begula.
Okwanjinta kakhulu Chisa yikuthi ngo-2020 ngagulelwa ngumntwana, ngabhadala ibill ye-25,000 e-Mater Dei. Ngazibuza ukuthi ngabe bengingelayo leyo mali, kutsho ukuthi umntana wami ubezahamba.
Ukhwini uthi wehluka ngemali eyayifunwa isibhedlela ukuthi kwelatshwe umntanakhe.
Ngazibuza ukuthi pho umuntu, an ordinary citizen, kutsho ukuthi ngeke uphile nxa ungela mali. Yikho lapho engacabanga khona ukuthi ngifuna ukuyenza i-medical aid ezakwanisa ngumuntu wonke, kumbe ngumuntu othengisa amatomatisi, kumbe ngumuntu ongumaneja, kumbe ngumuntu othengisa i-airtime.
Iningi lithi selifuna ukuzohlala eZimbabwe lifuna okokwenza ekhaya. Unkosazana Priscilla Nyathi uthi uthintekile ngokwenziwa ngama-diaspora ekhaya.
Ngiyathaba kakhulu ngengikubonileyo kusenzakala lapha koBulawayo eRugare Medical. I am very motivated, ngibona into enhle kakhulu ebukekayo engiyenza ukuthi lami ngifise ukuphenduka ekhaya ngize sukumisa indawo yakithi koBulawayo. Ngifisa sibili ukuthi khona angabe kuthiwa sonke siyalandela okwenziwe uQueen. Kuyabukeka kakhulu, kuyasiphakamisa sonke njengabantu bediaspora.
Behla bebanengi abezibabhe abahlala kwamanye amazwe bevula amabhizinisi abanye beqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda umphakathi. Ezempila kahle ludubo oluhlangana labantu abanengi kweZimbabwe ngoba izibhedlela labodokotela bafuna imali phambili umuntu engekelathwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezabatsha lwebandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland South lethule amazwi okuthi luyasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eMaswingo abophe onogada abathathu abenkampani ethiwa Eightland Milling Company ngoba bechaye babulala isela elangena kulenkampani. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani? Bantu bakithi bomthwakazi. Hey, yamalo wethu Studio 7 ukuthi kathi inhlelo zenu zime kanjani kathi. Bakhale likhetha amawodi. Amawodi afunayo lapha ngaseke bechamisa kuphela nezana. Ah, lokhu basegcekeni ukuthi nje abantu bakomthwakazi ukuthi umsakazi kaStudio 7 awuqondiswa lithona emathi wesithoneni. Bathi bakhangalela inhlelo zakhe bubona kube eziziphushayo ezabantu bakibo. Bawusatshela ngale road yaseMbapha. Besikhalele ukuthi mhlawumbela uyo ngasihlamulela ukwenzela ukuthi imihlelo zethu kade ziphuthe emsakazweni zive umhlaba wonke izikhalazo zethu. Njengabantu bakomthwakazi kho kuchithe besofanayo lo Radio Zimbabwe ethatha esayithi. Lokhu kusegcekeni ukuthi uStudio 7 funa umqondiso walo lishona. Ngoba inhlelo zethu thina abantu bakomthwakazi vele kanti zithatha ukuthi ziphume emoyeni. Liyathatha abe munye kuphela webe yi-one wokulahlisa. Ukuthi kungani kuthiwa umsakazi wentandokazulu, hhayi akula umsakazi wentandokazulu lapho. Lesi studio sekanithiwa ngesabantu bakachamise bebababusayo. Studio lezo Studio 7 njalo bakhuluma kahle ngendaba yezinhle ngochamisa libavaka lize balilaphindaphinde kathatha abanye abantu vele layo lithatha lijikele lekhatshana ama-audio kade sisenda ama-audio khona lapho. Thina esikutshoyo ukuthi thina sithi njengomthwakazi singaphansi kwenizwe likamthwakazi libuye silusize ngalabo abantu abahlala besitshela into enyayinyelayo lesilukelayo futhi bebesithi abantu bakamthwakazi bevotele uchamisa luchamisa lo Mnangagwa abatshena luchamisa Mnangagwa umncane osakhulayo umgaba omncane osakhulayo uyofana nakithi njengomthwakazi. Akusizi lethi thina into zakwesamisa ngoba bonke basebenzela ko yayotshoya lisela umhlaba amangalo usitela amangalo ithi libandle elitsha ibandle le-20 somthengisi iyezilabo nje ibandle likachamisa le lusukela ezandle zikachamisa chayikho. Njalo ngithanda ukuthi nditshele khona ukuchamisa lo Mnangagwa abafana nabonke ezikhundleni bangene ngekho uchamisa chayikho uthokozane khopha Mnangagwa uchayikho umgaba ngabantu bamakho bonke abantu bonke abangena ngekho bonke bahlopha ngoba lalabo nxaseke sembusweni bayalele ezikhundleni. Umgabe layo ongena ngekhuwe chaya unkomo ikho kodwa ukhotshwe nzima. Ngakho ke sithi abantu bonke abakithi ngapha kwamthwakazi asimele ngemva kwamqondisi ukuze lathi inkululeko ethi ibuye. AbeZimbabwe bayithole yabo 1980 baphakathi kwenkululeko yabo lanxa bevocana phakathi ngokwabo kasikungene. Thina manje sesikufunayo inkululeko yethu ukuthi umthwakazi izwe lakhe libuye. Umprofo special.
Studio 7 livuka njani bakithi? Hayi ngivukile ngivukile angithiwa umhlaka 9 lapha li-interviewa uGawule abekhumalo Ntunga. Uthini uGawule maNtunga embuza ukuthi imali yamafutha ipetrol iphe ikhwelile uthi kayikhwelanga eZimbabwe kodwa ikhwele indawo zonke. Nabe ngifuna ukuthi kwalapho Ntunga umbuza ukuthi izinto ukhala ukuthi kunokuze likhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine, ma into ye-Ukraine phela into zayo zasedisimusa. Mefloti mbuso kuthi njoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele sokuzonke ekhaya kuba ngale khona kwempi Ukraine na ngoba vele kulante right umbuzo ethi njoba zonke zingekho right Ukraine iqaleni ngoba vele into iphendayo ugawule vele mina ngizwe hayi mina lobaba lo mina ngazi ukukhulumana ebuye kuthi idwala eZimbabwe liya everyday ukuthi ngabantu ababhoda ngale beyenzele ukuze bethengise imikambo beyitshintshe izimali kanti labo bantu ababotshwa injoba niyakhuluma uyabazi kanti wabe bengababophi labo abantu abanjalo hayi mina lubaba lwayi hayi ugawule mina ngazi ukuthi ukukhulumane hayi mina ngazi ufanele kuyenzwele eZimbabwe street kumbe sofanele kujesu ezosilamulela kodwa hayi kunzima wakithi hayi zanu lisibulele straight
siyabingelela emsazweni Studio 7 thanda ukubonga kakhulu umsebenzi omuhle ongaka elisiphathile wona usitshela izindaba zonke insuku nje ezineqiniso kakhulu ezihambisana lezwe lakithi ipolitiki kakhulu ngoba yiyo wonke umuntu nje noma unganani naipolitiki useyayazi manje ipolitiki yaseZimbabwe siyabonga kakhulu mina ngithanda nje ukuphawula kancane ngendaba ka-Vice President uJoshua Nkomo nje wayeswalala ngokuthula nje abanye yabezwa bayakhuluma ukuthi kuthiwa wathengisa noma ukuthi wenza ngiyezwe kodwa-ke ngithi uJoshua Nkomo wayeyindoda elungileyo kakhulu eneqotho futhi yikho wayehambe empini wala abafana bakhe wayebalolongile bonke babemethemba ngoba babembona ukuthi umphathi bengithi umholi oqotho that's why wayelida abafana babekhaliphile bonke bamuzwa bonke abantu inoma amashonayo noma ngamandebeli abangaphasa usandla sakhe bonke babemuzwa ukuthi uthini kodwa-ke ngebhadi wathi esethi uyafika ekhaya esehlangana lalabo Robert Mugabe wayengazi bona ukuthi igebe nguye ukuthi abanalo iqiniso yikho yena wabathemba yena sithi singabantu banye sonke sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngoba kade sisilwa labelungu ukuthi kumele ma abelungu sesivumelene ukuthi sithathe izwe lethu sibambisane sakhene izwe lakithi liye phambili sinabo abelungu hayi ukuthi abelungu sibaxoshe silingane singabantu abamnyama singamandebele singamashona singabelungu uJoshua Nkomo lo umbono wakhe ngendlela mina engiyibona ngakhona ukuthi uJoshua Nkomo wayeyindoda enjani wayeqotho kodwa ngebhadi yena wasehlala phansi vumelana namadoda ayigebengu ayangalali iqiniso wona ukuthi ngemva kwakhe bafuna ukumenzana wathi sisayindile okwakusayinayo bamjikela futhi bona bafuna ukumhamba ngaphansi bembulale labantu bakhe bonke abantu bakithi nje ababambane bebemunye bekumkhulekela umoya wakhe uvuke ulwisa ilizwe lakhe lapha elijike khona mhlawumbe ngelinilawo uNkulunkulu angakhuluma abantu bakhe bakhululeke futhi siyabonga kakhulu okhulumayo ngusidumo Johannesburg.
Siyabonga ke balaleli bethu siyathanda njalo ukulikhuthaza ukuthi nxa lisithumela imilayezo yenu ibe mfitshane lingazasola ukuthi asidlali ngoba eminye yakhona iyabe imide kakhulu njalo lingathuki siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika edlula $91,980. Lamhla ke sigqibe uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali kaMuyi umdokotela Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo sixoxeke lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo. nxa lifuna ukulalela ezinye njalo indaba kumbe ukuzwa uhlelo lwethu lonalolu yanini ebulenjini ku www.voandebele. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke inhlelo zethu ziyaqhubeka ezantambama kusihlwa 7:30. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Ngu Chris Gande.